kulaleli likhokhelwa ngumahluleli uTitjeme Dlamini owakwele Swaziland. Ekhuluma lelalela izindaba eHarare uDlamini okhokhela iqula leSADC Advisory Council uthi bazaxoxisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Kulokuthi thina sibe malunga libandla lelika SADC, kula mabandla abandla lamaningana ka SADC libito laleli bandla kuthiwa yi-SADC Electoral Advisory Council. Leli bandla lelika SADC ngilo leleluleka SADC etinsabeni tonke ephathene nelukhetho kula ma-member states. Lebe sikuteleke lapha kubitwa ngesilumbi ukuthi pre-election assessment mission, okusho ukuthi kutohlolwa ukuthi kulolu khetho lesiyakilo ingabe lelive lilungele ukuthi liqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele sithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba bezwe ukuba imithetho eselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabe-SADC.
Selilungele lilungele kangakanani ukuthi litobamba lolu khetho lesiyakile? Inhloso yaloku nje kwasho ukuthi awu, i-SADC singumndeni, sisuke sentela kuthola ukuthi likhona intinzawo lapho laleli ive litazwa ngasi libanjiswe khona ukuze litokukhona ukuthi liqhubeke, so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region libonsa awu, kubusika kwayo kude imisindo leminingana kuyafunyelwa lawo.
Emhlanganweni ababelawo namuhla lintathela izindaba abe-SADC laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intathela izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intathela izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Isefithi yethu okwamanje njengentathela izindaba ayimanga kahle, ngoba njengoba libonile laphana emhlanganweni ukuthi intathela eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imihlangano yepolitiki, ngoba kusuka kube nzima ukuthi mawuyintatheli uziveze.
Lokho kugcizelelwe zintatheli izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla, so hayi asethuki.
Okubandla eliphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
sibona amanye ama-journalist e-ZBC le-state media sebe sima kuma-primaries e-ZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi the unprofessional abame lokho kwenza ukuthi abantu babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi kulutshwane ukungenziwa inhlanganiso ye-SADC ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kwele Zimbabwe.
I-SADC kade yayenza ama-elections lawa, ibuyezwa monitor ama-elections lapha eZimbabwe, but akula inguquko eyayingenzakala. Of course they have engaged the media and they are going to engage other stakeholders, but they have been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa nguDlamini lamalunga agoqela unkosikazi Nothemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela i-SADC lomnumzana Elijah Munyuki. Kusasa lizahlangana lebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo ukuthi lingaqeda ukuzwa imibono yabantu libeze lisipha iqula le-SADC Organ on Defence and Politics, yona eza kutsho ukuba bazaye bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lonyaka eZimbabwe. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.